iproblem esilayo ngokuthi izinwa yiyo ehlulekayo ukusinika amanzi ngemfanelo ngenxa yokuthi amanzi ayo ayadulela abantu, ayadulela i-council. Laze ama-pipes abo at the moment kade siba lama-problems ukuthi ayaduka, lama-engines abo ayaduka. So kuthatha isikhathi ukuthi kulungisise khonoko moto.
Luhlupho osoluthathe isikhathi esinganani lolu, njalo lukhanya ingani luzalungiswa nini?
Hhayi, kathesi amanzi sekhona ukuthi i-problem kulezi nsuku kuyachisa. So nxa kuchisa vele i-problem yamanzi, nxa kuchisa ihlali siba khona. Ngenxa yokuthi i-demand iyabe i-very high.
Olwakhathesi udaba selike laxoxa ngalo emhlanganweni we-council, njalo kuyini elikunqumileyo?
Siyakhuluma ngakho ngoba i-problem enkulu ayisiyo e-council, i-problem enkulu ngezinwa. So i-council kwesinye isikhathi kayilamandla ngezinwa ngoba ipayipi esuka eZambezi isiya ema-tanks ethu ikhangelwa izinwa, ayikhangelwa i-council.
Kodwa iziphathamandla zenu ziyakhuluma le nkampani yezinwa le?
Ngathi iziphathamandla zethu ziyakhuluma kakhulu ngoba they are doing a very good job. Bayasebenza kakhulu ngenxa yokuthi kulezi nsuku sekusiba ngcono, akusafanani lakudala. So ngokubona kwami mina ngabantu abasebenza sibili okuncedisa izakamizi zemkhosana kumbe iVictoria Falls ezehofe.
Kodwa okunye okukhathaza izakhamizi khona ngapho kuyini?
Kulezi nsuku amagetsi bayathola, amanzi bayawathola but kafiki ngemfanelo ngenxa yokuthi izina la iyasidulisela amanzi. Kodwa iproblem enkulu kathesi nxa kutshisa, so i-demand is very high. So i-demand eyamanzi iyafuneka ngoba lingakhohlwa ukuthi indawo leyo iyatshisa kakhulu ukudlula izinye indawo. So nxa sifikile isikhathi samanzi siyakasibe lohlupho lwamanzi.